daba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 3 kumfumfu 2019 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
sihlebuye emsebenzini, imali yasikwani, ayisompilo esingayiphileyo ukuthi imonthi nxa isiyaphela or isalali nxa isizafika, sokusele 2 weeks, somele uboleke izimali ukuthi ukwanise ukulokhu uqhubeka usiye emsebenzini. Ayisompilo esayihambelayo esikolo, ayisikho esikufunayo esikufiselayo.
Odokotela bohlonzi lwaphezulu, ama-senior doctors labo baqale ukukhalala umsebenzi namuhla bekhala ngeholo eliphansi.
U-senior moyo ikhadi ufike walibhala ukuthi come back after strike. So ukuthi kumele ubhale ukuthi kumele ngiphenduke i-strike sase siphelile, engingakwazi ukuthi i-strike sangikhona siyaphela nje. So akula ngincede endikutholileyo yikho kubhalwa ekhadini khwalokho.
Izigulane ezidinga ukuhlinzwa zibuyiselwa emakhaya zingelatshwanga ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabodokotela. Umthethwandaba kamantshi eHarare namuhla walile ukubuyisela owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko incwadi yakhe yokuhambisa ipasipoti, usithi ulakho ukubalekela icala lakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Odokotela bohlonzi lwaphezulu abangamalunga enhlanganiso ye-Senior Doctors Association labo baqale ukukhalala umsebenzi namuhla bekhala ngeholo eliphansi. Lokho sokuthiye abagulayo besebunzimeni obukhulu njalo bekhalaza kuhulumende ukuthi alungisise lolu daba ngokuphangisa ngoba kungasela odokotela ezibhedlela. Kubika uMavis Gama.
Ukhalala umsebenzi kwabo senior doctors kuze ngesikhathi odokotela abasanda kugqiba izifundo belokhe besemba phansi besithi kababuyele emsebenzini abakhala ngakho kungakalungisiswa. Odokotela benhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association sebelenyanga bekhalala umsebenzi, bekhala ngokuthi kabasanelisi indleko yokuya emsebenzini njengoba iholo labo lingeneli. Unkosikazi Esther Maunganidze ngomunye wabakade belande ukuzokwelatshwa namhlanje wafica kungela odokotela.
We are being referred to come to be helped here to hospital.
Sihluliselwa kulezi zibhedlela ezinkulu sivela kwezincinyane ukuthi sitholise usizo lwengcitshi, kodwa asilutholi. Siphonga ukuhlala lapha silenhlungu zethu. Kungani uhulumende engalungisisi udaba lokwengezelela odokotela iholo labo ukuze babuyele emsebenzini basize abagulayo?
They can assist the patients.
Omunye wabodokotela ongathandanga ukubethwa ngegamba uthi ukubona izigulane ziswela ozisizayo ezibhedlela kuyamzwisa ubuhlungu.
Sihlebuye emsebenzini, imali yasikwani, ayisompilo esingayiphileyo ukuthi imonthi nxa isiyaphela or isalali nxa isizafika, sokusele 2 weeks, somele uboleke izimali ukuthi ukwanise ukulokhu uqhubeka usiye emsebenzini. Ayisompilo esayihambelayo esikolo, ayisikho esikufunayo esikufiselayo nxa sithi singodokotela.
Usola uhulumende ngokwehluleka ukunakekela izizalwane zeZimbabwe ezambeka embusweni.
Kutshengisela lakho ukuthi abalandaba labantu abagulayo abasezibhedleleni, ngoba ngabe ukuthi balendaba labo ngabe bayasengezelela izimali zethu sithole ukubuyela emsebenzini, siyenze umsebenzi wethu, sigcine abantu abagulayo.
Odokotela badinga ukwengezelelwa iholo kanye lokokusebenzisa okweneleyo ukuze kusebenzeke ezibhedlela. Abasanda kugqiba izifundo, ama-junior doctors esibhedlela sePhalaborwa, abafole belubhekise emahofisini abebhodi yezempilakahle eye-Health Services Board izolo, bathi kababuyele emsebenzini baze bengezelelwe iholo njengoba abalitholayo lingeneli indleko yokuya emsebenzini. Ngimele iStudio 7 ngise Harare, ngingumevisi Gama.
Kusenjalo inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni ijikelele e-World Health Organization ithi kumele uhulumende weZimbabwe akhulumisane labodokotela laba kulungisiswe izikhalazo zabo babuyele emsebenzini ebaphathise izigulane. Udokotela Alex Gasasira omele i-World Health Organization eZimbabwe uthi isimo esibi somnotho elizweni yiso esenza ukuthi odokotela bakhalale umsebenzi. Uthi izikhalazo zabodokotela zingeke zilungiswe nxa kungela kukhulumisana kwabo uhulumende labanye ababona ngezempilakahle. Odokotela asebehlale isikhathi eside ezibhedlela zikahulumende labo bakhalale umsebenzi namuhla njengabasakhulayo abenza lokhu mhla zintathu kumpandula. Izibhedlela zikahulumende zilabodokotela abedlula 1,550. Odokotela abasathuthukayo bahola imali engaphansi kwamakhulu amabili amadola emelika i-$200 ngenyanga. Womgcini sihlalo wenhlanganiso eqhatsha odokotela i-Health Services Board, udokotela Paulinus Sikhosana, ucele odokotela ukuthi babuyele emsebenzini. Uthi uhulumende uyazama ukulungisa konke okubahluphayo. Ebuzwa ngokwenza kalayo, udokotela Gasasira utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi ulethemba lokuthi uhulumende uzakhulumisana labodokotela kulungiswe iholo labo lokunye okuthiyeneyo.
As you may know, the complaints of the doctors factored around the economy, the current economic situation of the country, which is really a higher level than just the health sector. Their main complaints, as you may know, around their payments, their conditions of service.
Njengoba usazi ukukhonona kwabodokotela kwenziwa isimo esibi somnotho kweZimbabwe. Lokhu kuphezu kokungenziwa ngabezempilakahle. Bakhonona ngeholo langendlela abasebenza ngayo. Inhlangothi eziningi lempilweni nje jikelele, abantu babhekane lohlupho olufanayo.
We are very, very hopeful that a proper dialogue between the doctors, the government, the employers can happen.
Silethemba lokuthi kuza kuba lokukhulumisana phakathi kwabodokotela lohulumende ngodaba lolu. Kubikwa ukuthi uhulumende uyazama ngazo zonke indlela ukulungisisa udaba lolu, ikakhulu nxa sikhangele ezokuthi badinge imitshina lokunye okufanayo.
So we are concerned that the most vulnerable people who are in most need of services would not be able to access the services that they would require if the doctors keep away from work. So that is a big concern for us.
Silethemba njalo elokuthi odokotela bazabuyela emsebenzini. Sikhathazekile kakhulu ngokuthi abantu abafuna ukuyadinga uncedo ezibhedlela kabenelisi ukuluthola uncedo lolu.
So that is why we would hope that this could be resolved and they return to work soonest.
Udokotela Alex Gasasira umela inhlanganiso ye-World Health Organization eZimbabwe. Ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Silokhu sikudaba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela isigulane uMnumzana Trimon Pofu olotshelwe incwadi yesibhedlela sePlumtree eDistrict Hospital ukuthi ayekwelatshwa ngokuhlinzwa isejari ngesiNgisi esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals uthi ubuyiselwe emuva engelatshwanga njalo waphiwa iphetshana elilotshwe ukuthi aphenduke ngemva kokukhalala umsebenzi kwabodokotela.
So ngibuyelile ngedate yamhlaka-2 liyade ngithi 2 October kuyizolo. Okwenzekileyo ukuthi ngithe ngifika kube buhlungu kakhulu ngoba ngifike ngangakhiwa le thuba lokuthi ngidindise ikhadi alidindwanga ikhadi lami ngikhuluma nje kwakathesi okwenzakele ukuthi ngirefere kudokta omele onguye omela nhlinzi usinia moyo ubekhona usinia moyo ikhadi ufike walibhala ukuthi come back after strike ukuthi kumele ubhale ukuthi kumele ngiphenduke i-strike nase siphelile engingakwaziyo ukuthi i-strike sangikhona siyaphela nini so akulangincede nditholileyo yiko kubhalwa ekhadini kwalokho
obuhamba ngakho kuphuthuma okunganani njalo ukuhlala kungalungisiswanga kungahlupha na
kungahlupha ngoba into engihamba ngayo e-UML esuse emzimbeni iyakhula and ikhula ngesiphangephange sokuthi anytime ngathi ngasengingumuntu olahlekelwe yimpilo yikho kukhona
awenelisi ukuya ezibhedlela lezi ezizimele o-Mater Dei labanye
okwenzakala ezibhedlela lezi anti liyakwazi ukuthi kudingakala imali enjenge-foreign currency angikwanisi ukuthi ngiyithole ngoba ilizwe leli vele njengoba lazwa ukuthi akusavunyelwa ukuthi utholakale usebenzisa i-foreign currency but ngasese imali efunakalayo nale i-foreign currency ukuthi ngiyibhadale ngikwanisa ukuthi ngiyenziwe i-operation naleyo ngoba engikubonileyo ukuthi kulabantu abakwanisayo ukuthi ba-operate ngoba abanye abantu izolo ngidole abantu imibhedi iphuma ubone ukuthi umuntu sibili i-operative
ngabangabe besebenzise imali yakwamanye amazwe
ngokucabangela kwami mbona ngani ngabantu abangabe besebenzise imali zakwamanye amazwe ngoba mina ukungena kwami besibathathu kade simele sizokwenza ama-operations ngoba abantu endlane labo ngabantu esasikwanise ukuthi sinikane ama-numbers sifonelana ukuthi sibekwazi ukuthi maykuthi sokulungile sikwanise ukubuyela sonke besikhuluma sahlangana abanye bangikhona sizabuyela sonke izolo sonke saphenduzwa kanjalo nje bona aba-operatiweyo ngabantu esingazange saba labo izinga lelalilanga but ngabantu embonileyo ukuthi balutholile usizo
esibhedlela seneso i-Plumtree District Hospital uke wabona ukuthi khona kuhamba njani
emavikini ladluliyo ngaphinda ngabuyela basuka bangitshela ukuthi amaphilisi ade benginika wona ukuthi ekwanise ukuthundubeza ubuhlungu angeke baqhubeke benginika wona kuzame ukuthi ngimeke sure ukuthi ngiyathola leyo operation emele ngiyeyenziwa kuqala e-Plumtree kunzima kakhulu ngoba iqiniso elikhona akula sibhedlela esizimeleyo akula sibhedlela esingaphansi kwabezinkonzo bedlela ezithenjiwe izenezo izibhedlela zikahulumende lezi zibhedlela zesili ye-Plumtree amaklinikhi naye engikhuluma ngawo njengoba ngikhuluma nje kuthe yesamanensi asehayana lokudinda ibhuku
lo ngumnumzana Trymore Mpofu isakhamuzi se-Plumtree njalo ungumsekeli kamabhalane wogatsha lwabatsha kubandla le-MDC ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz.
Umhlangano wamalanga amabili ophathelane lomsebenzi wamanzi lamandla kagetsi owe-Water Energy Climate Industry i-Nexus Washen uqale namuhla kobulawayo eZimbabwe International Trade Fair phansi kwendikimba ethi Developing Sustainable Solutions to Empower the Future. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umhlangano lo wenziwa ngesikhathi ilizwe libhekane lodubo lokusilela kwamanzi lamandla kagetsi kulandela udubo lokunganikuhle kwezulu okuthiye amadamu amakhulu ezweni engaselamanzi. Obona ngezamabhizimusi kunkampani ezitif unkosikazi Dorin Zamatira uchasisa ngomhlangano lo.
Umhlangano wezamanzi ukuhlanzeka lamandla kagetsi lelanga uqalela kuhle lamhle kuseni edolobheni lakobulawayo lapho sibone iziphathamandla zenhlangothi ezehlukeneyo bengena lomhlangano bebonisana ngendlela abangathuthukisa ngazo ezamanzi lamandla kagetsi lelanga ezweni. Umbukiso lo uyakuqhubeka kusasa uhamba ngendikimba ethi Developing Sustainable Solutions to Improve. power the future. Isikhulumi
se-council yakobulawayo unkosazana Bonyiwe Ngwenya uthi kusasa bazahlangana lezakhamizi zakobulawayo bebonisana ngodaba lwamanzi kanye lezibi.
Umbukiso walamhlanje nxa siwukhangele njengeBulawayo City Council uhambe kuhle kakhulu. Sinanzelela ukuthi kusinike ithuba lokuthi sitshengisele ukuthi senzani pertaining to amanzi, isanitation, energy, le climate change. Kusasa iBulawayo City Council kanye leZTF company sihosta okuthiwa i-service delivery indaba. I-service delivery indaba le izohlanganisa ama-service providers being oBulawayo City Council lezinye inhlanganiso lama-residents akoBulawayo ukuthi sizokhuluma ngama-sustainable solutions in the provision of water and sanitation.
Umongameli wenhlanganiso yabamabhizimusi e-Confederation of Zimbabwe Industries, umnumzana Shepherd Chawira, uthi njengabosomabhizimusi bakhangelele ukutholiswa amanzi kagetsi lamanzi.
Our request is to the government is industry needs power.
Isicelo sethu kuhulumende silula. Sithi njengabamabhizimusi sifuna amanzi. Sifuna lamandla kagetsi ukuze sisebenze ngoba nxa lokho kungekho akula lapho singakhona le ndawo lapho esisebenzela khona kumele isisekele ukuze lokho sikwenzayo kuthuthuke ngasikhangela lamandla kagetsi senanze ukuthi kona imbadalo yakhona iphansi okokwenza ukuthi inkampani yezisa isadalale iyehluleke ukuthi isisize sikhangela ukuthi ngabe government kumbi iyakhuphula kancane imbadalo kagesisa ukuze labafuna ukuthi bangene ezisa laphana benze ibusiness baphumelele
because it's not viable to invest in the power sector in this country because the government is keeping the tariff low.
Umhlangano wezamanzi lamandla kagetsi uqoqwe ngosekelo lwemali evela ebhanga le-Infrastructure Development Bank of Zimbabwe, ugatsha lwezokulima, abenhlanganiso e-United Nations Development Programs le-African Development Bank ngenjongo yokuthuthukisa umsebenzi wokutholakala kwamanzi lamandla kagetsi awelanga. Ungenwe ngosomabhizimusi abamakhansili iziphathamandla zikahulumende ezisuka kunhlangothi ezihlukeneyo kanye loZulu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ivandla leMDC lithi ubunzima uZulu weZimbabwe yabhekane labo buveza sobala ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuvuselela umnotho lokusungula imisebenzi ayithembisa abantu ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwanyakenye. UZulu udla imbuya ngoluthi ngenxa yokudilika komnotho, ukusilela kwemali, ukudula kwezinto, ukusilela kwamandla kagetsi lezinye indubo ezijiyeneyo. Embikwena wethu lengolwesibili o-State of the Nation Address, umongameli Mnangagwa uthe amanyathelo asethethwe nguhulumende wakhe aselethe ubungcono empilweni kaZulu. Kodwa abeMDC bathi akulabubelo osobukhona. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uDokotela Nkululeko Spanda, isikhulumeli somkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa, kanye lowake wamela insiza South edalele parlamente elilunga leZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo onguye osungula lingxoxo.
Sibonile umongameli ekhuluma ekhangele umumo okhona elizweni. Ukubalisile konke kusukela sengathi kuma-industries ethu ukuthi ahamba njani, ekuphileni kwabantu ukuthi bahamba njani, lokuthi izinto zangona zihamba njani. Ngokubona kwami ngibona ukhulumile umongameli njengomongameli welizwe ekhangela naye akukhangeleleyo ukuthi ifisa ukuthi iZimbabwe ibe njani, njalo umumo esikuwo umi njani ngalesi sikhathi. Njalo nangendlela akhulume ngayo ukubeke kwabasobala wakuvuma futhi ukuthi yebo ye ubunzima bukhona ngezizathu ezokuthi kube khona ngoba kuthethe iminyaka eminingi ubunzima lobu ukuthi kube khona. Ngalokho asiyo into esingavuka sesithe namhlanje ngoba sekungene umongameli uMnangagwa sokuvuka kuphelile kodwa kuzalunga ngokuhamba kwesikhathi.
Nansi indaba Sibanda.
Singawubona indlela umnumzana uMnangagwa leZANU-PF ababambe ngayo umkhonomi leze noto zelizwe kuvele wazi nje ukuthi ukhanya ngani kabazi into abayenzayo kulesi sikhathi. Ngakho ke kutshengisa ukuthi akulabo vele lobungcono obuzaba khona. Selokhu bathoyo beqala nje isibambile iminyaka besithi kuza kuba ngcono, lokhu kungabi ngcono. Baqala bona bathi hayi lisinike the first 100 days zadlula, bathi 90 days, bathi 3 months zadlula. Bathi 1 year sezidlulile, sesisazi ukuthi phela lokhu abasihlala besipromisa khona kukhanye ngani kakufika indawo. Njalo khangela ubona ukuthi kathesi kutshona kwayizolo benze njani indaba zemali, baphazamisa kakhulu ukusebenza kwamkhonomi. Kutshengisa ukuthi emqondweni lasengqondweni umnumzana uMnangagwa lohulumende wakhe bangani sebephelelwe sibili ngendlela enkulu. Lokho ukuthi bazathi bona kufanele kube lobunzima ukwenzela ukuthi kube ngcono. Kuyamangaza kakhulu ngoba ubuzima bangikhona bufanele baziwe nguZulu weZimbabwe, babaziwa nguye ke umnumzana uMnangagwa labantu bakhe. Emihlale phapha ngendiza mtshina yakhe le ayithengayo eqambela abantu bamanga ukuthi ngiyakwelinye ilizwe. Sesibona phela nsuku zonke sihlala ingeyakhe, kutsho ukuthi lanxa kuyukuthi uyicelile phela labantu abamnikayo balomusa omkhulu kakhulu, indaba engamnika imali yokulungisa umkhonomi, lokhu bemnika imali yendiza mtshina nje kuphela.
Nkomo, kuze kube nini kambe elesi ithi uZulu kumele abekezele ngoba sesiside isikhathi uMnangagwa esembusweni kodwa akulalutho olulungayo?
Into ekhona lapha engayijongo moya ukuthi ngikhuluma lo dokotela, udokotela uSibanda ulisikhulumene seMDC ngoba efundile engudokotela. Sibe sesikuthatha thina ukuthi uhulumende naye yedwa ngokwakhe ungawukhangelela ukhokhelwa ngabantu abangama-technocrats abanjengodokotela ubani uSibanda. Ngisho singafuna thina ukuthi sikhulume ukuthi sithi iZANU-PF kodwa sikhane nini phela ukuthi uhulumende kabunjwa libandla kuphela kodwa ubunjwa la ingathi izizalwane zalelo lizwe ezifundileyo ezikhona emahhovisini eziyizo ezigcebisa ubani uhulumende, ezizo futhi ezigcebisa ibandla leZANU-PF. Ngaleyo ndlela mina ngokubona kwami laba abantu abakhona emahhovisini ukucebisa kwabo becebisa upresident uMnangagwa into abayikhandela ukuthi ile usasa lethu lizaba ngcono, ngoba lapha sikhuluma phela kanye ngama-technocrats abantu abafundileyo yibo abasemahhovisini. Hayi sikuthi bathethe onkomo babajikela khonaphantiselisani ubani ubaba uMnangagwa, but bathethe abantu abafundileyo njengodokotela uSibanda ukuthi asilungiseni umumo wethu wezemu-economy ube kanje. Ngaleyo ndlela abaningi siyakwazi ukuthi singabe kade silobuhlungu ngobunzima obungabe bukhona, kodwa phela lapha ingathi izicekiso esizitholayo nangethimu ebunjwe ngubaba uMnangagwa eyalaba abantu abafundileyo njengodokotela uSibanda, ngibona ukuthi kuzasincedisa kwela kusasa.
Dokotela Sibanda, kuyini okungenziwa ukuze kube le nqubela phambili ilizwe liphume ebunzimeni eliphakathi kwabo?
Sivele satsho thina ngaphambilini ukuthi isimo somkhonomi lempilo jikelele kaZulu weZimbabwe ayisoze ibe ngcono xa kuyukuthi silokhe silohulumende ongathembakaliyo njalo ngeke athenjwe nguZulukazi weZimbabwe mhla esihlanganisela laba ngaphandle kwabanye amazwe abangabe befuna ukuletha izimali zabo lomnotho kweli lizwe. Imithetho efakwa ngurhulumente leyo etshintshayo insuku zonke, ukutshintsha izimali abakwenzileyo, lokuthi kukhanyekani ukhetho olwenza umnumzana uMnangagwa upresident, lokho lulukhetho olungavunywanga, lwaba lukhetho olumsulo olumhlophe. Khonokho kwenza ukuthi kungabi khona le bhizinisi eyodwa kuleli lizwe eqinileyo njalo eletha ukunotha isakha imisebenzi engazimisela ukuza kwele Zimbabwe.
Udokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Ubexoxa endawonye lelunga leZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo, yena owake waba ngumeli we-Insiza South edale lephalamende.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Umthethwandaba kamantshi eHarare namuhla walile ukubuyisela owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko incwadi yakhe yokuhambisa ipasipoti, usithi ulakho ukubaleka elizweni. Umphoko ubecele umthethwandaba ukuthi umbuyisele i-passport yakhe ukuze enelise ukuyahlangana lomunye wakhe aqhuba ibhizimusi laye kwele South Africa. Kodwa abatshutshisi basiphikisile isicelo lesi besithi umphoko ulakho ukubalekela icala lenkohlakalo abhekane lalo. Umantshela uvumelane labatshutshisi esithi umphoko akalaso isibambiso esiqinileyo asiphe inkundla esiveza ukuthi ngempela kajonganga ukubalekela icala lakhe. Singumsakazo weVoice of America Studio 7 isimanyene labenhlanganiso yeMedia Center saqhuba inkulumo mpikiswano yeTown Hall eHarare namuhla lapho esicubungula khona umbiko oyethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa edalele parliamente State of the Nation address ngolwesibili. Lenkulumo mpikiswano yenzelwa ehoteleni iLemon Motapa Crown Plaza sikhuluma nje. Silenta telezindaba yethu uGibson Bebe khona le. Ngiyakwamukela kuhlelo tjale zansi.
Ngiyathaba Nkomo.
Ngamafitshane akusichasisela ukubana kukhulunywa ngani kahle kahle, yiziphi indaba ezichisayo ongathi seziphethwe kulomhlangano?
Lomhlangano-ke ulabameli bamabandla ehlukeneyo, sibe umnumzana Job Scala omele ibandla le-MDC, sibe lo mnumzana Richard Mahomba yena omela ibandla le-ZANU-PF, sibe njalo lo nkosikazi Linda Masarira yena omela ibandla le-lead. Besikhangele ukuthi siza kuba nomnumzana Pho Mangwana kodwa akasenawo ubana abuye la evela kubandla le-ZANU-PF. Lo mnumzana Prosper Tambara yena oyingcwethi ekhangela ngezomkhono mla ekasenzisanga ubana abuye. Kodwa-ke asebekhulumile kalethi umnumzana Sikhala ngithi ekhulumile ngendaba yokubana ayibona njengebandla isimo esiselizweni akulalutho olungalungisiswa nxa udaba lokubana-ke umnumzana Emmerson Mnangagwa kakhethwanga ngemfanelo abayithi ngesikhiwa legitimate. Sithi bona bazaqhubeka njengalokhu esibonele kwenza umongameli esipha-ke isimo selizwe i-State of the Nation bephuma-ke ephalamende bazaqhubeka-ke bethengisela bazaqhubeka bebangomsindo ngodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa akakhethwanga ngendlela efaneleyo. Kwase sithi-ke unkosikazi Linda Masarena wathi hayi bona njengebandla bayamhlonipha umongameli ngabafuna ukuthi kukhulunywe indaba yokuthi kasomuntu ofaneleyo. Sithi ibandla le-MDC yilokho eliphambanisa ilizwe ngoba abantu abaningi bafisa ukuthi abantu babonisane babambisana amakhanda ukuthi indiba eziselizweni zixazulule. Kwase sithi umnumzana Richard Mahomba wase sitho ukuthi hayi ibandla le-ZANU-PF yilo-ke ibandla athi lifuna ukuthi likhulule eleZimbabwe ngoba umnumzana Emmerson Mnangagwa uphe inhlelo lezi abazithembisa abantu lapho bevotela inhlelo zokubana-ke kwezokulima ibandla le-ZANU-PF lifuna ukuthi lilungisise ukuthi abantu balime uhlelo lwe-command agriculture inhlelo zokuthi lelisane nenkohlakalo bafuna ukulisana nenkohlakalo. Wakhuluma-ke njalo ngenhlelo zokuthi bafuna ukuzivuselela-ke ama-industry lohlelo lwe-re-engagement ukukhuluma-ke namazwe asemhlabeni ukuze ilizwe lilungisise-ke ilizwe elibhekane nazo. Sekhuluma njalo ngendaba yezijeziso zomnotho ukubana-ke izijeziso zomnotho lezi ukuthi zethulwe ukuze ilizwe liqhubekele lisiya phambili.
Jahale Zansi, ngubamba umlomo sengingenelwe ngumangoye e-studio lapha. Liza sethulela lolo daba ngokugcweleyo kusasa. Siyabonga.
Hayi, nanibongile Nkomo.
UGibson Bebe intathele izindaba ye-Studio 7 na ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Odokotela bohlonzi lwaphezulu labo sebekhalele umsebenzi. Umthethwandaba walile ukupha umnumzana Phelekezela Mphoko i-passport yakhe usithi ulakho ukubalekela icala. Kwanele olivalelisayo ngontungamile Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.